Kuqakatheke kakhulu okuyinto khonokho ukuthi iSouth Africa ikubeke kube sobala ukuthi indaba zembusazwe zelizwe laseZimbabwe yizo esezibangele ukuthi ilizwe libhidlike lize lifike kusibanga eselikuso liphihlike, abantu bahlupheke, abantwana baseZimbabwe bazithole bengasekho elizweni laseZimbabwe, abanye besabalale amazwe wonke omhlaba lo unje jikelele. Kuhle ukuza ukuthi inkokheli zelizwe laseMzansi we-Africa, iSouth Africa, sebefike kusibanga sokuthi sibe kubona ngokuqondileyo ngokusobala ukuthi bakubeke kube sobala ukuthi uhlupho lwaseZimbabwe lungenxa yokuthi indaba zombusazwe kazilungiswanga kuhle. Yikho abantu beZimbabwe sebehlupheka kangaka le ngisho lwendaba yomnotho welizwe usuze waphihlika waba kusibanga osuyiso sona. Kodwa eqinisweni asizitsheleni ukuthi baphuzile ukuze bafike kusibanga lesasebe kuso. Bephuzile kunjalo futhi abantu baseZimbabwe labo kabangabi ngabantu abathatha izifiso leziloyiso zabo bazijiye emahlombe abanye abantu lamanye amazwe enjengeSouth Africa, ngoba eqinisweni abantu inkokheli zeSouth Africa konke zikwenzayo zikwenza ngoba zikhangele ukuthi ilizwe lazo liza ngesilungu ngathi phecelezi liza benefita kangakanani kulokho ababezama ukukwenza uma besithi bazama uncedisa abantu baseZimbabwe ukuthi bahlazisise indaba yabo baze bayiqedisise.
Nxa esithi ezombusazwe kumele zilungisiswe, singathi ukhuluma ngenkulumo ezikhona yini okwamanje phakathi kukaMnangagwa lamanye amaqembu la amancane, kumbe ukhuluma ngokuthi iMDC kaChamisa eyiyo iqembu eliphikisayo elikhulu layo kumele ibe khona?
Ngikuthatha ngokuthi uyakuzwisisa ukuthi konke okwenziwa ngomnankagwa lamabandla la amancane azenza aphikisana laye, kodwa ehlangana laye ekhulumisana laye ngezindlela bengaphikisana bekhulumisana kungena lutho abaliwenzayo. Ngumdlalo nje iSADC lawo wonke amanye ama-countries or amanye amazwe akuzasi we-Africa ayakuzwisisa ukuthi lokho okwenzakalayo ngumdlalo nje, akukho okukhulu abakwenzayo okungabangela ukuthi kube le nguquko kumpila kahle kaZulu ngitsho lakundaba zombusazwe zeZimbabwe. Umama lo uyakuzwisisa ukuthi kungumlando wethu njengabantu bonke baseZimbabwe ukuthi silwele uluntu lwethu, silwele ikusasa yabantu bethu, silwele ngitsho lokuba yithi kwethu, ngoba kusaseqinisweni singekele ukukwenza khonoko umhlaba wonke uzasihleka. Nxa ngukhangela inkulumo yakhe ithi yona vusani inkophe bantu beZimbabwe, likukhangela ukuthi umhlaba wonke likhangele kukini kusemahlombeni ukuthi lizilwele konke elingakwenza kusasa umhlaba uzavumelana lani, ngoba eqinisweni uMnankagwa konke akwenzayo kayisuye umongameli oqotho. Okuqothwa ukuthi umongameli ubekwa yini lina abantu baseZimbabwe, yikho kukhona, yikho kukhulunywa ngumama lo waseSouth Africa uNaledi Panda, yikho engikuzwisisayo mina.